eNdebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kuNtulikazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amabhizinisi amaningi e-product asebenzisa amanzi. Nxa sekungela manzi kuyakuthi akusenaproduct company ilakho ukuthi ivale ngalokhu. Njalo kulakho ukuthi abantu bathwele imisebenzi basebe kungela manzi. Kuphinde njalo kube lendiyaba esikhangelayo indaba yezinye zenhlalakahle.
Abekansili yakobulawayo namuhla bahlanganela benhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi.
Hayi, ama-ofisi abewakhile sasesenzeaidinga abafana babevula ama-ofisi nabuyele emsebenzini.
Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube umiswe umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya namuhla. Umgcinisihlalo umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba kumdlalo wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala edolobheni leLiverpool kwelepelithane kusasa, njalo iZimbabwe imelwa liqembu lama-Gems. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abekhansili yakobulawayo namuhla bahlanganela labenhlangothi zonke zempilo ama-stakeholders agoqela osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, iziphathamandla zikahulumende, abahlali baleli dolobho labanye ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi. Ikansili le isivalele abahlali baleli dolobho amanzi okwamalanga edlula ayisishiyagalombili isithi isalungisa isitishi sokuhlambulula amanzi eseCriterion Waterworks, kodwa ithi umumo ususiba ngcono. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe, umnumzana Victor Nyoni, uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okuxoxwe emhlanganweni wanamuhla.
Umhlangano lo ubulo provincial minister uJudith Ncube, umama Judith Ncube, waba lo deputy minister we-industry and commerce umo waphinda waba lo town clerk lama lo engineer lo director of engineering services uSimela uDube. UDube nguye oyenze i-presentation, singathiwa i-presentation u-town clerk unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lwamanzi lumenjani kobulawayo. Kodwa-ke abantu bona bembabalise yibo-ke ukuthi bekhokhela lo mhlangano.
Kuyini okuphume kuwo? Kuyini abalitshele khona, abalithembisa khona?
So-ke basebethembisa-ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuyefika i-weekend, bacabangela ukuthi kuzuke ezayo amanzi azabe esengcono, sebebuyela-ke ku-water shedding yokuthi khona le-48 hours. Kodwa-ke into ekhona thina njengabamabhizinisi sibachayele ihlombe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebenga kumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa siyaqathanisa lokho kwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma-residential areas. So sibakelile ukuthi abakhontinueli besenza njalo. Thina njengabantu bamabhizinisi sinde futhi sa-aphila kuhulumende ukuthi kayenze i-foreign currency bekhona kwezamabhizinisi ku-city council yakobulawayo, ngoba kukhanya ngazathi city council yakobulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency ukwenzela ukuthi ibhadale imethiriyali efunakalayo kumaprojekti athize angene asinekusenteni yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi? Sikhuluma nje
ngakunazelisisa-ke khonapho ukuthi into ethiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kumabhizinisi. Ama-businesses amaningi ku-production asebenzisa amanzi. ngase kungela manje ukuthi akusetha production ukuthi company ila ukuthi ivale ngalokho njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi ngase kungela manje kuphinde njalo kube lendlela esikhangelayo indlela ezenhlala kahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu xa bebuya emsebenzini kungele izindawo ezinjengama-toilet kutho ukuthi kuzaba lengcekeza emsebenzini kuphinde kukhoze imikhuhlane lapho kulungiswa khona izindawo zokudla lokhu kuzenza kube le-contamination ekudleni kodwa njengoba ngithile ukuthi okwamanje besingabi lo hlupho olunjalo ngoba i-council iyazama ngazo zonke izindlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu kodwa endaweni zemsebenzini kutholakala amanzi ebikho uhlupho olukhona ukuthi ama-gifts ayenza kube nzima futhi ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayezilwanethi ngeke kufunakala ama-gifts kuke lamagesi abe lokhu ecitsha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi loba uqede masinyane.
Lo ngumnumzana Victor Nyoni, isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amakhansili ambalwa akobulawayo asethethe isinqumo sokumisa umsebenzi umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube owetheswa umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle ukuze kube lamanzi eneleyo kuleli dolobho njalo lokungasebenzisi imali yezakhamizi ngemfanelo. UDube ulotshelwe incwadi yokumiswa umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya okwesikhatshana umnumzana Tinashe Kambarami. Kodwa uDube uthi kayindawo ngoba emiswe umsebenzi ngokungekho emthethweni. Uthi yena ulakho ukumiswa umsebenzi ngumeya kuphela hathi umsekeli wakhe lamakhansili. Uthi kusobala ukuthi umiswe umsebenzi ngamakhansila afuna ukufaka umuntu wawo esikhundleni sakhe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu elifitshane njalo esanda kuthembisa ukuthi uzakhuluma lalabo abalobe incwadi besithi kumele uDube athoniswe amacala ambalwa agoqela lokuthi akusetshenziswanga ngemfanelo imali yezakhamizi ebizwa ngokuthi i-retention fund. Kasenelisanga ukukhuluma lo Kambarami obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UDube utshaya phansi ngenduku esithi kayindawo loba nje uKambarami labanye bakhe abane bevale ngci amahofisi akhe besithi kumele ahlale ngekhaya engatholi leholo lakhe.
UKambarami yangena ehofisini uthene uzenzisweza ngesuspension. Uzenzisweza ngesuspension kakhe wena emthethweni mina ngisaspenda kumeya. Njalo umeya ngikuleka kulenye i-correspondence esilayo kakhe i-photo sesiyo. Ngalibe ngibukanisela lapho kuthekho lumeya. Usukanta ukuthi ubuya ngesuspension kulamanje abantu unosuspenda even kungela kathi i-resolution.
Wena ngokwakho baba Dube usuzihlalele ngkhaya sizokuthola ama office akhiwe kuhamba njani?
Hayi ama office ngabe wakhile baba kuthi kusasekuseni ngiyavukela ngidinga abafana babevula ama office ngiyabuyela emsebenzini mina bangena suspend wanga suspend kumbe umeya nguye olelungelo lokuthi suspend lo umuntu ozama ukususpend ezinika amahlonga so ukuthi wephula umthetho.
Phoke singathi ke uyaqalisa ngaphi siya ngaphi njengoba kuyabe kulabantu esizokuthiwa babe mile ema office khona
emile emahofisini ebeleni
ukuthi bakuvimbe.
Mina ngiyangenela emahofisini njengofisini yami asasedona because isasedi leka kayisemthethweni ngiyangena.
Yes, sizokuthiwa lo meya
uthini ngibuyele emsebenzini
ulandela okwethulwe umeya.
Mina ngilandela umeya ngiyosaspedayo umthetho uthi mina asaspeda kumeya awutho ukuthi ngisaspeda ngudeputy meya. Umeya ngakho elive ofishali
singathi ke hayi uyabe usemsebenzini kusasa.
Msebenzini Dube.
Ye kodwa kwenziwa kwini konke lokhu baba Dube?
Baba Dube izinto zakhona ziningi. Hayi ngethabithabikabizi yiyo ke manje number one kodwa bayifihla lami nginje Dube ngiyabe ngisesaba ukuthi ngithibuleke ethabethabi. Ngangisesithibuleke ethabethabi labanye abantu
abang support ayo, abang ada kita bicara. Isteri ini yang umur sebulan tu menanya macam cinta.
Umnumzana Christopher Dube ngumabhalane wedolobho lakoBulawayo uTown Clerk ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Ibandla leMDC namuhla lethule ugwalo lwalo loluhlu lwenhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe olubizwa ngokuthi iRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe iReload. Ugwalo lolu lukhuthaza ukukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zempilo ezigoqela abezombusazwe, abokholo, abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezinye ezitshiyeneyo ngenhloso yokubumba iZimbabwe emanyeneyo. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Ugwalo lweRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe Reload luveza indlela ezinhlanu ibandla lele likhangele ukuthi zizaphathisa ekuvuseleleni isimo somnotho welizwe esimadolonzima. Lukhuthaza ukuya enhlanganisweni ezifana labomanyano wamazwe ezekwazi labensundu, e-African Union, eyangezansi lakwezekazi le-Afrika iSADC, umanyano wamazwe omhlaba, e-United Nations lezinye, kukhankasela ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ukubumba uhulumende omanyanisa inkokheli zonke zombusazwe, ukholo nenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, ukulungisa inhlelo eziletha intuthuko elizweni kanye lokulungisela ukhetho olulandelayo luka-2023 oluhlanzekileyo njalo lukhululekile. Esethula lolu gwalo eHarare Gardens namhlanje, umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi luyisombululo senkinga ezibhekane nelizwe.
People are confused about where we are going, what we are going to do, our role as...
Abantu bebezibuza ukuthi siya ngaphi, njalo siyenzani njengenkokheli zebandla ekulwisaneni lenkinga ezibhekane lelizwe. Namhlanje sithi nasi impendulo, silogwalo olulotshwe kahle njalo ngokukhaliphileyo, kodwa asisoze siphelele khonapho.
Acting is because acting moment has not come.
Uchandisa uqhubeke ethi udubo olukhulu elizweni ludaba lobukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa obulokhu bungemukelwa ngoba kusaziwa ukuthi waqhila ukhetho olwedlileyo. Utsho lokhu enikeza isibonelo sokwenzakala kwele South Africa phakathi kwebandla le-ANC likhokelelwa ngumongameli Nelson Mandela nelinetina uphathi alikhokelelwa ngumnumzana de Klerk. Ilunga le-MDC edayele ePhalamende emele igwanda unkosikazi noMathemba Ndlovu uthe ugwalo lwe-Reload lulotshwe ngemva kokukhulumisana labantu ezabelweni zonke zelizwe.
Ya, into ezikhulunywe ngu-President Advocate National Chamisa mbone ngani ngingeke ngithi mina ngoba mina ngi-MP ngilama voices lami engiwameleyo. Like u-President ekuthile ukuthi umele 2.6 lami ngile province engiyimeleyo ukuthi sonke sihambisana lakho lokho kukhulunywe ngu-President. Lithe lisenza i-document leli kaliyenzanga yedwa. Qale wangena ebantwini sizwa ukuthi thina sifuna kube njani, yikho kufakwe ku-document, so sihambisana lakho.
Kodwa abanye balamukele ngokuthandabuza lolu hlelo lwe-Reload besithi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende avumele i-MDC ukuthi iluqhube ngokukhululekileyo. Umnumzana Mlindelo Mancitshana, ingcweti kwezombusazwe, uthi uhlelo lolu lulakho ukugcina selunjengezinye inhlelo ezake zalotshwa yileli bandla, aziyanga ndawo.
Economic blueprint ye-MDC iReload sizwile, iyahlabusa nxa uyilalele.
kodwa uhlupho bayenza elizweni lokhe locuku elizweni lokhe lobungcindezeli elizweni elokhe sile dictatorship enkulu ilapha emhlabeni into okumele ngabe bakhangelisisa ngayo ukuthi beqale bebone ukuthi bayathola indlela zokuthi balalelwe kube khona umuntu obalalelayo nxa bethe balethi blueprint kumbe kuzaba yinto nje ezaphonga ukuphelela emoyeni njalo kungabi lalapha abazayisebenzisela khona ngoba bengelamandla phela into efunakalayo ukuthi baqale bethole amandla khona beza kwenza lokhu abafuna ukukwenza khathi esibengelamandla angiboni ukuthi kuzancedisa kumbe kukhona lapha abazafaka khona iblueprint yabo ukuthi isebenze.
Eminyakeni edluleyo ibandla le-MDC like lasungula inhlelo ezilobuqotho ezifana lejuici ngomnyaka ka-2013, ismart ngomnyaka ka-2018, kodwa zonke zaphela emaphepheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sixoxa ngobunzima obubhekane labesifazana obudalwa isimo somnotho esingamanga kuhle eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ephathisa abantu abahlukumezekileyo eSwedish Committee for Afghanistan isisole kakhulu ukuhlaselwa kwekliniki yayo kwele Afghanistan lapho kubulawe khona abantu abane. Phakathi kwabafileyo bekulesi sebenzi salinhlanganiso esisodwa. Esinye sivikwa sinyamalele. Ukubotshwa kweziphathamandla ze-MDC umnumzana Job Sikala elo umnumzana Gift Osterlos Siziba sokulethe ukufuthelana okukhulu elizweni phakathi kwamalunga ezanu-PF lawe-MDC. Usikala wetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende njalo umiswe emthethwandaba emaswingo namuhla waqhubeka evalelwe. Usiziba yena wetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Usikala ulokhu evalelwe emaswingo kodwa usiziba ukhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isivambiso sebail. Sebengamatshumi edlula amabili abantu asebebotshelwe icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka. Lanxa be-MDC besithi ukubotshwa kukasikhala losiziva ikubahlukuluza abezanu-PF bona bathi ababili laba bephule umthetho. Ngokunjalo bathi kulungile ukuthi babotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende engowebandla lezanu-PF. Umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Singakhangela kuleli lizwe lesisekelo sombuso esipha abantu amalungelo okuthi bakhulume imfuno zabo njalo kungayisiloqala. So okumangazayo ukuthi kukhanya ngazani kathi akusenamuntu ovunyelwayo kuleli lizwe ukuthi akhulume ukuthi udumo lolu solusiqalise nzima ukuvula nje umlomo usithi ulambile sokulicala okutshengisa ukuthi izanu isisehluleka ikuthi ilungiswe umnqodo lempilo kahle kaZulu isisebenzi kwethusela abalandeli bethu kube yindlela yokuthi uZulu kanxa elentshukuntshu yokuthi akhulume ngodubakilo khona abesesesaba kodwa khonokho akusoza umsebenzi.
Baba uNkomo nangumakhumalo yamuzwa uthi umsebenzi kwethusela abasekeli babo kuphela.
Into ekhuluma ngu-Honorable Khumalo ngiyayizwa kodwa into engizakuthanda ukubana ngitshe ukubana ngizaphisana naye ngezizathu ezithize. Owakuqala, ibandla le-MDC liyazakala ukubana yilo ibandla elamagqwetha amaningi abakwaziyo ukubana isisekelo sombuso sitshone njalo ukuthi i-constitution yelizwe iyabe isitshone ngemva kwama-elections azeseziyathi adlula kwaba lo hulumende osekhethiwe ekhethwa ngabantu. Singananzelela futhi njalo njengoba sithi ukuthi MDC izwakele bakhiphile bona ngokwabo i-statement sokuthi into ekhulunywe nguJob Skinner yinto engawelelani nani lebandla labo bona i-MDC ngoba umthetho obewazi uma u-Honorable Khumalo uyakuzwisisa lokhu ngoba kuphumile sikubone kumaphephandaba ukubana labo abawelelani lenkulumo kaJob Skinner ekuthi bona bangakubhengula uhulumende. Asikuthatheni ukuthi uma singekela inkulumo ezinjana zisenzakala phakathi kwelizwe kuyini okungenzakala ngoba abantu asozukwazi ukuthi lapho abahlezi khona bayazala abantu laphana kuhlezi umuntu we-MDC laphana kuhlezi umuntu we-ZANU-PF laphana kuhlezi ubani lobani bangacalisa ukutshana ngemva kwenkulumo ezinjana sizakuthini. Singakhangela ezinye inkulumo ezaba khona kuma-Truthlander nabanye ngisho kwavelela enkulumeni ezinjengazo lezi ezokufuna ukuthi omunye umuntu akhulume into engafanelanga. Into ekhulunywayo lapha ekhulunywa uJob Skinner yinto engafanelanga ukuthi bekhona elizweni ngoba nathi simjenje njengeZANU-PF sikhangele ukuthi lobo i-MDC ngayingawina lapha kayihlonitshwe ngasembusweni lathi kuZANU-PF asihlonitshwe singathi ukuthi singakhishwa ngodlakela asikhishwe ngamavoti.
Makhumalo, abanye abasekeli bebandla lenu bathi umbuso kaMnangagwa mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe. Lina njengenkokheli ye-MDC livumelana lalowo mbono yini?
Iqiniso lelo, uMgabe esabuza kazange sibone umhlolo njengalezi ibona kathesi. Njalo ubaba uNkomo ngiyamuzwa sibi kodwa into ekhona ukuthi liqala bani nxa sithi thina inkulumende yezane kaphumi selehlulekile phela lingena embusweni isinkwa siyi-$2 nanjekathi siyi-$10 langena embusweni i-cooking oil i-$3 nanje siyi-$30 kanti noma kuthiwa ulimhlanyo lengutsheni luzamutshempini kokurongi lokho. So esikutshoyo ukuthi lanxa ekhulumile u-Honorable Skinner ayisiloqala ngumbono wakhe njengesizalwane zaseZimbabwe osehlukuluzwe yimpilo esiyiphilayo kuleli lizwe ebangelwa yizalo.
Nanso Nkomo.
Honorable Khumalo, esizama ukuthi lapha singisho ukuthi asikhulumi ngokudura kwezinto lapha icala elikhona eqondane loJob Skinner. Sikhuluma ngecala lokuthi kufanele kukhishwe umuntu ngodlakela. Yikho lapho engibonani kulecala khona le nkulumo ofanisikhangi lokho okuninginingi ukuthi
siyakuhlela Honorable Khumalo
engikuthoyo nango kungavunyelwa yini ukuthi umuntu abe khipha amagama anjana ukufuna ukukhipha
uMgabe lamkhipha ngodlakela waye lingabotshwanga.
Hayi, silo ngomunye umbuzo lapho esikhangela khona
yina lingakwenza baba Nkomo
uRight.
Hayi, ngiyakuzwa inkulumo yakho but uMgabe lamkhipha ngodlakela okungekho emthethweni lavala ngokuthi yintando kaZulu lasebenzisa uZulu ukuthi aliphathise ukuthi lezinto
zikemthethweni. Sasisonke Sheraton mina nawe sikhuluma njengamalunga ePhalamende ukuthi ubaba uMgabe sehlukile ngezizathu ezakuhanjiswa zazisasekelwa ngubani ngu-Honorable Maridadi sathi sonke Honorable Khumalo. So ngaleyondlela ukuthi sezongathi uMgabe asimfosanga uMgabe
wazibabe lamfosa ukuthi aphume uMgabe Nkomo lamfosa ukuthi aphume lisithi usehlulekile angithi
kwenzakala ephalamenti Honorable Khumalo sifonke lawe ukhuluma kule Honorable Khumalo so leka uMgabe asifake eceleni asikhangele ngale ukuthi khona uMnangagwa bafuna ukumkhipha ngenkani.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF njalo wake waba ngumeli we-Insizwa South edale lephalamende. ubexoxa endawonye lomgcinisihlalo we-MDC unkosazana Tabita Khumalo olilunga njalo ledale lephalamende. Kwezemidlalo lamhlanje, umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba emdlalweni wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala eLiverpool kwelebhilitane kusasa. Iqembu labesifazana elimela iZimbabwe elibizwa ngokuthi The Gems lifike ngeviki edluleyo lamukelwa ngenjabulo izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi. Kubika uEzra Chisospanda.
Abantu emhlabeni jikelele babheke ngabomvu umncintiswano wamazwe omhlaba wenkezo e-2019 Netball World Cup, kukanti abeZimbabwe ngemva kokubhuqwa kweqembu labesilisa elenguqwe lama-Warriors encintiswaneni lokuseGibhithe, uZulu sethembe iqembu lama-Gems ukuthi lenze ngcono. Unkosazana Bongi Matsamuse Moyo ngomunye ophathisa iqembu leli ngokudinga imali ukubanceda kundleko zabo.
Mina, I'm one of those people who are in full support of the Gems. Abankazana yethu lawa avele eZimbabwe ukuze sirepresenta lapha eUnited Kingdom. We have never in the history of our country really gone this far nge-netball. Abantwana laba basifake emephini sibili and hatshi asikujabula lokho esiyikho khona. We are so proud of them. We are so proud of the Gems.
Okamoyo uthi abadlali labo bafuna uncedo lokulondolozwa kuhle ngoba beligugu.
Usobala ukubana ba precious ngoba khangelani ukuthi basifikise ngapi. Khangelani ilizwe jikelele sibili abantwana laba, they've made us really proud. Kunjalo nje ke asizameni lathi ukuthi siyane sibancedisa ngokufundraiser, siyane nisikhupha khonoko okuncane silakho. Yes, every little will help. Even isikhathi lesi belapha United Kingdom, sizameni ukuthi kubuya kwethu, whatever we have, we still need to contribute towards their upkeep.
Isizalwane zeZimbabwe ezihlala ezwekazi le-Europe ziyamenywa ukuthi zize usekela iqembu lama-Gems lapha emdlalweni walo wokuqala kusasa.
Asiphumeni sonke, ikakhulu labo abase-United Kingdom, kumbe abaseduze le-United Kingdom, the people from German, people from Europe, ama-European countries aduzane le-United Kingdom. Can we please all come and support the Gems tomorrow? They will kick off ma preliminary stage one games. Lapho sihlangana khona le group, the team yetu idlala le Sri Lanka. Asibuyeni ke sonke eLiverpool.
Kuyafikwa ngolwesihlanu ekuseni lapho iqembu lama-Gems elidibana khona le Sri Lanka, kodwa vele bona ngobani abadlali bethu esibakhangeleleyo kusasa.
Sihlangana labo ke u-Adeline, Clarice, Felistas, Joyce, Ndaizibe, Patricia, Pauline, Perpetua, Rudo, Shaline, Shannon and Yusla. Sibathembile. Asibuyeni sibe namavuvuzela yethu, mina enami sendilungisele. Asibuyeni sibili, asibuyeni kusasa. I-kick off time yabo ngu-11:25 ku-court 2 eLiverpool.
Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sika-group A. Umdlalo wokuqala lidlala leSri Lanka ngolwesihlanu ekuseni. Ngomgqibelo lizanqinana leqembu elimela ele-Australia, kuthi ke ngesonto livuthuzane le-Northern Ireland. Amaqembu amathathu azaphuma ephezulu esibayeni sika-group A azadlulela esigabeni sesibili, kukanti iqembu eliqeda lingaphansi liyehle libuyele libheke ekhaya. Ngimele Studio 7 eLiverpool, ikamera mu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa, litiyeke indlebe uza kuba esipha ukwenzakalayo ke kulimidlalo ekhona le eNgilandi okaSibanda. Kwanele likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kodwa olivalelisayo kwamanje ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.